So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 4 ngohlangula 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande so sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela kukhetho oluzayo.
Ungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzazane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene.
Kambe amazwi kamnumzana Jonathan Moyo ngomnumzana Sydney Sekeramai engaba ekhomba na ukuthi iqembu le-G40 kalisafuni unkosikazi Mgabe abe ngomongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa ngokugcweleyo. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abezombusazwe kumele bechiyane lomkhuba wokuthukana ngesikhathi sokhetho ukuze kwenqatshelwe udlakela. IZPP ithi ukuhlambazana emikhankasweni ngokunye ukubangela udlame oluba khona nxa sokuyiwa kukhetho. Okwamanje amabandla atshiyeneyo aphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi abantu abangaba kumashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% besaba ukwehlelwa ludlakela ngesikhathi sokhetho. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko.
Kujwayelekile ukuthi emhlanganweni kukhulunywe imbiko ethuka abanye. Thina njengeZPP sithi thina ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Ukuthethisana lokhu ungasipha umzekeliso ukuthi ukhuluma ngani? Ungabe ukhuluma la lokhu abathi nxa bekhuluma bethi ipasi ngozibani phansi ngozibani ungasichazisela khonapho?
Amazwi lawa awokuthethisa siyasibona ukuthi kulabanye abantu abathethiswa ngalokho abayikho khona abazelwe ebeyikho khona kube njalo lamabala asetshenziswa nxa kukhulunywa ngabanye abantu. Uyakhumbula wena ukuthi kunyanga kumbe iminyaka ethile kube kwakhulunywa nge-gamatox. Sonke siyakwazi ukuthi i-gamatox ubungumuthi obubulala izinanakazana. So nxa umuntu esefananiswa nesinanakazana kuba nzima ukuthi kube lokuhloniphana. Ekuqineni kuza kuba lokulwisana ngoba umuntu esithi mina angisosinanakazana. Njalo njengalo amazwi wakhulumayo ngoba ungangena kulokho kwakusenzakala eini kukhulunywa nguphansi lozibani. Uphansi lozibani wayesitsho ukuthi lomuntu kufanele afe anje. Mina ukuzwisisa kwami ngibona ngilandela imbali yelizwe. So angiboni ukuthi kungasithuthukisa njengesizwe ukuthi siqhubekele phambili sisithi phansi lozibani. Ngibona ingani ngamazwi athuka abanye abantu.
Ukuthethisana lokujikelana amazwi aqatha okhuluma ngakho lokhu kungaqedwa njani? Mhlamba kudingeki yini inhlanganiso ezifana leyenu, inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziqhube imfundiso?
Imikhankaso yiyo yona leso esiqalise ngayo ukuthi sithi thina asidingeni indlela zokwabela ukuba khona kudlakela ngoba yinto singayenza njengesizwe seZimbabwe. Kodwa lapha sithi thina sicela umongameli ukuthi athathe lelo nyathelo lakuqala ukuthi ngise abasakhulayo bezano PF ubuvi bolakela lezombusazi.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project. Ukungena kukamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai enkundleni yamalunga ezanu PF alwela isikhundla sikamongameli Mugabe yinto ebinganakanelwa njalo ebikwayisicunule ixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo yena okucele eliphikisana lelikamnangagwa ele-G40 umangalise abanengi ngeviki edluleyo eze ethi uSekeramai nguye olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe nxa uMugabe engasekho esikhundleni lesi. Esikhathini sonke lesi inengi belicabangela ukuthi uMoyo leqembu lakhe bebefuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye umongameli. Kodwa kukhanya kungasenjalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ungcono mina angikuboni phakathi kukaSekeramai loMnangagwa nxa ngibaqathanisa iloba lo omunye engudokotela wezempilakahle omunye eyiloya kodwa nxa sikhayela imbali zabo thola ukuthi bonke nje sebaba ngominister of state security kumbe minister of defense. So nxa ubabonxa ekukhangela ngelihlo lokuthi ngubani oyanelisa ukumisana loMnangagwa. Ebengamisana sibili ngoba uSekeramai leso oba uminister of state security oba uminister of defense. So ngalelo lihlo sibili uyanelisa ukumisana loMnangagwa. Kodwa nje ngomcabango lokuba ngumuntu wokuthula lokuba ngumuntu wombono angiboni sibili ukuthi singadinga njalo umuntu ongasela maqhinga njengoSekeramai. Into zethule kakhulu kodwa sondoda nje sinika igunya ukuthi singaye phambili njengelizwe.
Ve kulokucabangela Nkomo ukuthi iqembu le-G40 lifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye othatha intambo kumongameli Mugabe. Kodwa uMoyo sekhuluma ngoSekeramai kungaba kukhombisa na ukuthi uGrace Mugabe kasekho kumncintiswano wesikhundla sikaMugabe.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzazane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene. Kungaba yindlela yokuthi abantu bonke bekhangele uSekeramai kukanti vele injongo yangikhona yokuthi bengenise uGrace Mugabe. So kungabe liqhinga elinjalo ukuthi bazame ukufihla ukubana abantu bakhangele bebajongelele kuSekeramai kukanti vele injongo yabo kuyabe ukuthi bengenise uGrace. So angiboni ukuthi kusho ukutshengisela ukuthi uGrace usephande ngoba sikwazi iZimbabwean politics yatshintsha every 24 hours.
Umgabe nangokwakhe umbona ewathatha njani amazwi kaMoyo?
Hhawu uMugabe uzazithulela nxa sikhala esikhathini esiningi yena uyekela nje kube ngani kuba le confusion azithulele nje ngoba befunda i-faction eqinileyo mbe ihlangothi eliqinileyo libe weak lingaqina kakhulu uyalekela libe weak eli-weak liqiniswe mbijani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umthethwandaba kumele uvumele izibotsha zonke elizweni ukuvota kukhetho oluzayo ngoba isisekelo sombuso sikuvumela lokhu. Ibandla leli lethu leyinkuthazo le ngemva kokuba amalunga alo amathathu ayizibotshwa ecele idale le-High Court ukuthi libambe iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuwavumela ukuvota. Abathathu laba nguYvonne Musarurwa, uTungamirae Madzokere loLasti Maengama. Sixoxe lo meli webhinga North edalele parliamente olilunga le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
ngokubona kwami ngaphandle kokubona idale libe lidale elingafodale lomthetho ngikhangelele ukuthi oyivodla bona simayengahama bazaphumelela kulolo daba abalufake ngase High Court. Isizathu kuyikuthi i-constitution yethu entsha yona le esungulwe ngo-2013 singayicubungula ku-section 67 iyanika amalungelo kumuntu wonke kusizalwane sonke eseZimbabwe. Iyanika amalungelo okubana bevunyelwe ukuthi bevote, bevunyelwe ukuthi bevotele. Singakhangela njalo ku-schedule number 4 ye-constitution yona leyo, lapho okungani khona kufakiwe imithetho kumbe imigoqo engabe isitsho ukuthi ongavunyelwa ukuvota ngumuntu onjani. Siyathola ukuthi-ke abasejele izibotshwa ezisejele kazixakwanga phakathina kwalabo abangavunyelwa ukuvota.
Lolu ludaba eliyake linakane yini mhlonitshwa ukukhuluma ngalo logatsha lweZimbabwe Electoral Commission?
Thina njengamalunga ephalamende asizake sikuthathe ukuthi kufuzile ukuthi ngabe singaxoxa ngakho ngenxa yokuthi umthetho phela usobala. Okukhangelelweyo ukuthi uma umthetho uthe wabasobala njengalokhu i-constitution yeZimbabwe isitsho, kuqakathekile ukuthi labo abaphiwe umlando wokuthi beyisebenze bewasebenze lawo malungelo bekwenze kube njalo. Ngakho-ke kuyabe kungasafuni ukuthi idale lephaliyamende libe yilo eliyaxoxa ngakho, ngoba kuvele kukhona idale lephaliyamende owalumsebenzi kulungisa umthetho. Umthetho sowalungiswa, umthetho usukhona osokusele ukubana-ke labo abaphiwe lowo mlando beyawugcwalisisa.
Umnumzana Prince Dubeko Sifanda umela iBinga North edale lephalamende. Kengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Ye, ningalithona njani izulu kandaba? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili ngodaba lokukhulisa abantwana emazweni. Lapha-ke ngilo mnumzana Khanyisani Mdaweni, kuzobuya-ke lo Sakhile Liline ukhona ngale-ke kwele Botswana. Ubaba Sibanda yena ukhona ngale-ke eJohannesburg.
Sana ungumfalo inkazana, kumele ubathithe okufana na ukwenzela ukuthi phambili uma sokufika kuyahlupha. Kuhluphe sibili ekwazi ukuthi sasalala ngendlela efana nayo. Kuye baba-right abantwana babuyele baqonde nta njengoba lathi sikhulile. Ungabatotoza lawo ubatotoza ubayekeleli bazawuyangisa futhi bakuyangisa wena futhi mama phakathi kwabantu ngelinye ilanga suthe wahlangana lawo.
Sibanda, wena nxa usubonile khonapho ukuthi umntwana ufuna umthetho othize, asithi umthetho bani kumbe lisiko bani ubone ngani lingabanjwa sibili lisondezwe egumeni khonapho ngkhaya?
Dube, njengoba sechazile umama uMadube, ngibona ngathi kuyiveke kahle kakhulu ukuthi umntwana ikakhulu nxa kuwukuthi usiye emakhaya ahambe ayofunda khona lokhu njengoba etsho, ayofunda akwamasiko, afunde lakhe ukuhlonipha. Ngoba ikakhulu ngapha eGoli inhlonipho kayikho shemu, ngoba ungathi udibana lomntwana, umntwana ombonayo ukuthi uyamzala ma uthi uyamkhuza ayovela akukhwelele ngenkalakatha yenhlamba ongakaze uyizwe nawe ongeke uze uyithuke ngisho wakho umntwana, kuba nzima kakhulu. Kodwa umntwana oya emakhaya ayolaywa kahle. Mina manje ngilo wami umntwana omncane une-3 years, ubengakwazi ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuya e-toilet. Ngihambe laye December, uye wathola umuntu omdala wamgatshwa nje kwaba kanye. Manje uyakwazi even elele ebusuku akasachama akasayenzi mix. Khona kuthana ukuhamba kwakhe ekhaya kumncedile kakhulu, ngoba manje usekwazi ukuthi noma efuna ukuya e-toilet uyakhuluma, baba sengifuna ukuya e-toilet, mama ngifuna ukuya e-toilet, yabona. So ngibona ngathi kahle nje emakhaya isintu sisesekhona.
Yes, yawuza kakhulu-ke. Njena khonapho-ke Madube uyakhuluma lapho ba?
Ye, isintu sibi sikhona njengoba ekhuluma. Isintu sibi sikhona and kumele sivuselelwe yithi, ngoba khathesi abadala basikhulisa basifundisa zona isintu. Ngabadala sebekhulile, anytime any day bakwanisa ukusithiya bahambe. Pho sizaba isizobani isizwe esikhula siyisizwe esingela masiko? Kumele ukuthi ube lisizwe, kumele sibe yisizwe ngamasiko akho. So umlando kithi bomama labo baba ukuthi umntwana ma ekhula umfundise isiko lakhe, umntwana maye khula mfundisa amasiko wakhe umfundisa into ezilayo lezinto ezingaziliyo sikhula sasikwathi lezinto ezilayo lezingaziliyo umuntu omdala wakungajiki ukuthi ukukhuluma amanga so pho abakhathesi laba asebenza zama-human rights bakukhuluma umntu ajethi agugula amanga yinto okumele ukuthi umntwana ohlumtshethi umuntu omdala akujiki ukuthi kulamanga noma ewonile awuphendulani lo muntu omdala awuzwisi umuntu omdala ubuhlungu aze akukhale lungumntwana oyinkazana bongumfana yili siko esikhule esilayo silifundiswa emakhaya so kathesi abadala yitho kumele sitshintshe ontanga abathathisa abantu abatsha abaningi bala bantwana for wena mtsha ngoku kumele ube kwazi ukuthi umntana wakho ungena kuyiphi indlela ungena endleleni yama-drugs nale etawuni yokuthiwena eziphilise ethethisana nabadala kumbe ungena endleleni yesiko kodwa mbona engani ungamfundisa kuhle amasiko umntana wakho labatwa bakhe bakhula kuhle kube ngumuzi omuhle oleli hlonipho lenqubekela phambili kungele ukukwayana lokuphindizelana amanye amagama abuhlungu njalo umntwana kumele umfundise ugoqa ulimi ulimi lwakhe lube yilwimi lwana ukuthi nxa ekhuluma ekhipha igama abekwazi ukuthi umuntu lana abeka kuyigama umuntu igama lana leyabo uyahlala njani ngoba you cannot take back igama oyabo litshela omunye umuntu ukuthi ungakhuluma inhlamba awungeke uyithathe back to you inhlamba leyana iyahlala emntwini lana ihlale for a long time umuntwana kuzondelonela igama olukhulumileyo so abantwana kumeyefundisa ukuthi umele umntwana goqa ulini abe lazi igama likhuluma ukuthi kusasa so igama elizamhlupha kumbe igama elizamenza njani ukuba lo muntu
yeye siyakuzwa kakhulu ke Madube isikhathi sesihambile ye ilanga selitshonile sibili sokusebusuku kancane phetha khonapho ke emdaweni amaphitshane sibili wabo
kuye kwafika intombazanyana encane enhle kakhulu yazi kungizwise ubuhlungu kakhulu lokhane ngibonileyo intombazana enye encane izothenga ugwayi hhayi ukuthi ithunyiwe izozithengela yona ugwayi ngabuza kulo mama lo mama lo ngwaseplumtree ngambuza ngathi lo ntombazana lo uyabhema wathi lo ntombazana lo uyabhema and ngumntwana omncane kakhulu ngambuza nti uneminyaka emingaki wangitshela wathi uneminyaka engu-17 ngiyabuza ukuthi kuba bengumntwana okhulele ekhaya esintwini angayenza yini
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Khanyisani Mdaweni Sibanda yena ohlala eJohannesburg ngiphinde njalo ngibonge unkosikazi Sakhile Liline ohlala khonangale eBotswana uMadube Phela lingadinwa lakusasa Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Kilane
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Udibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngizabe ngixoxa losakhulayo umnumzana James Brown ofunda ngasempopoma high school ngizabe ngixoxa laye mayelana ngale curriculum eyasungulwa ngomnyaka odlule sifuna ukuzwa ukuthi bona bayibona njani njalo balasi isifiso naso kuletha utshintsho kule curriculum ngiyakwamukela kuhlelo Brown masixoxeni awungitshele ke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngale curriculum
ya yoni curriculum leyi ngangikhangele mina bonke abantu baneziphiwo ezijiyileyo bakhona abanye abathi esikolo bona babengaphiwanga ukuthi befunde kwelinye icele lathi nxa sikhangele mbonani total waste of time because right now thinezi Zimbabwe sehlile kanje nalawo ama-subjects akhona sehlile ukuthi kwanise uthithisa nje abantwana besikolo siwapase but nxa sowungezelele ezinye izinto ile it's a load on top of another load so yindlela engiyibona ngayo i-curriculum le
njengoba kule curriculum selingafundiswa ezinye izifundo ezifana labo-maths noma i-science kusetshenziswa ulwimi lukamama lokho sekuletha umehluko na emfundweni zenu
hhayi lokhu vele lokhu ulimi lukamama nxa sulifunda vele silifundele ezindlini lokuthi the school i-maths sifunda ngesindebele bonani sokuyikubulala futhi indlisho nala ezi-subject ngoba i-maths nxa izafunda ngesindebele i-maths nxa ingafunda ngesikhiwo atleast promote indlisho nala ezi-subject on its own so hhayi ufundi ezimayimethi ngolimi lukamama lokhu mina ngikubona ukumeda lokhu
lapho usixoxela nje la majidalisi esikolweni bona bathi bayibona njani i-curriculum lelo
hhayi abanye ukuthi besingakwanisa ukuthi sihlale phansi sesixoxe nje njengabantu abesikolo
ababalisi-ke bona bathini
ababalisi bona akutathi ngoba bona vele ngaze bekuzondo bayakuthanda akuthinthi lutho ningazeuthiwa sikhona sikhona
indlela abayifundisa ngayo-ke isilethu lumehluko na
ayi sasifisi
asizi ngoba vele isikhathi sakho khona sesiphelela kukhona okho okunye okwenziwayo kunotshona sigidi isikole lethu. So vele so ninambona isithothale waste of time. Mina esayide into abangiboni ukungisiza ngalutho okusho ngiqedele isikhathi ngoba isikhathi soneso ngiyake ngigida ngisesikole ngawuthiwa ngiyabala ngiselebra ngawuthiwa kungcono. Because mina vele right now ngifundele ukuthi ngifase ngitshele umsebenzi angifundele ukuthi ngitshona ngigida mbe wazi ukugida.
Manje mfana kithi kuyini okumele kwenzeke ukuze lina liqale ukubona ngani seliyaqala ukufunda ngasesikolo?
Hayi, thina mbonani nje iminithi la maybe sinethe nje ingezele lababalisi ngoba ungakhaya iratio karesi yababalisi and ababalisi abasasiniki i-attention eningi ngoba sesibaningi kakhulu izikolo. So iminithi ingakwanisa ukuthi siyakhele ezinye izikolo at least la ababalisi bengabi overloaded. La umbalisi uzagwanisa yena lithi i-full attention myself.
Hayi, ngiyabonga Brown, uthi ngibambe umlomo. Balale ngiphinde ngaba lethuba lokuxoxa lo munye osakhulayo ofunda ngase Luveve High School, umnumzana Peyton Sibanda ngale ndaba vele. Yena uvumelana lombono ka Brown esithi yena ubona ngani akafundi lutho esikolweni ngenxa yale curriculum. Enye into ephathwe kuhlelo lolu ile sikhalo esiphathwe ngu Brown esithi ama class abasegcwala kakhulu. Ngeviki ezayo sizabe siyiphatha indaba leyo labanye abafundi lababalisi. Abalesi ifiso sokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lingasabi ukusibhalela umlayezelo kukhasi lethu ele Facebook elingaphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Ngiyaphinda VOA Ndebele. Noma lingasithumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda 001-202-465-0318. Bafethu, isikhathi sethu leyo ngumangoyi. Brown, ngiyazi vele, ish, mfethu, ubulasi isifiso sokukhuluma enye into, kodwa hayi, ngiyaphinda buti, isikhathi sesiphelile. Balaleli olevalelisayo ngoMike Hobe, belimamele uhlelo lwabasakhulayo, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Siyabonga Mike ke singene esontweni. Zokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye nami ngiyakwamukela abalaleli bethu, ngiyabonga kakhulu namhlanje busihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba ekhulisa amaKristu, njalo indaba abantu abaningi abayikhangeleyo, lokhu kuyikuzila ukudla lokuthandaza, ukuthi kathi khona vele kusinceda njani njalo kwenziwa njani. Nxa sikhangela umbhalo ku-Isaiah 58 iverse inga-5, iqhubeka isehla isiya phansi, siyathola lapha uNkulunkulu ekhuluma esithi yikuphi ukuzila ukudla lomthandazo engudingayo na. Uverse ka-6 ibese sithi yona nilibizele ukuthi lizile njalo lithandaze ukuze likhulule labo ababothiweyo ngendlela engafanelanga, njalo line ukuncindezela abalisebenzelayo libaphathe ngendlela efaneleyo, njalo labelane ukudla kwenda labo abalambileyo, lamukele izihambi ezindini zenu, njalo linike impahla zokwembesa kulabo abazidingayo, lingazifihli kuzihlobo zenu ezidinga uncedo. Ngifuna ukukhangela lindaba yokuzila ukudla, ukuthi okokuqala ukuzila ukudla kuyindlela eyokuthandaza kuNkulunkulu. Abantu abaningi bazecabanga ukuthi nxa umuntu ezila ukudla ethandaza yinto etshintsha uNkulunkulu. Akutshintshi isimo sikaNkulunkulu, kodwa kutshintsha thina esiyabe sithandaza, sizilela into esiyabe siyicela kuye uNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi njalo abantu benanzelele ukuthi yena ngokwakhe uJesu wangena esikhathini sokuthi azile azincothe ukudla lapho ethandaza. Lokhu sikunanzelela laphana ezehambe kwamalanga amaningi alithumi lane ethandaza ezincutha ukudla. Senzele ukuthi uNkulunkulu amsize ukuze aqalise intshumayelo yakhe. Siyabona ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi kadingizila ngithandaze ngizile ukudla njalo ngithandaze nxa sokunjani. Isikhathi esiningi sibona ukuthi nxa kule ndaba enkulu kakhulu oyibona ukuthi kudinga uNkulunkulu ukuthi akusize kuyo. Siyasinazela kumbe nxa sithandazela ilizwe lethu kumbe sithandazela amadolobho ethu lezicingi lezi esiphila kizo, kuyadingakala ukuthi ubeke ilanga elomthandazo njalo lokuzila ukudla. Lokhuyana kuyatshengisela kuNkulunkulu ukuthi uzimisele, njalo kwesibili kuyakuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho, kuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Njalo lapha bengifuna ukungezelela ukuthi nalabo amadokotela nabanye abakwaziyo bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyelapha umzimba, singabali into eyenzakala emkhathini nxa uthandaza. Ngakho-ke nxa laphana uzila uzincutha ukudla, kuyayenza ukuthi uNkulunkulu akhangele indaba yakho ngelihlo lokuthi hhayi abantu laba bazimisele. Singakhangela kuTestamente elidala, abantu babeze bezithela umlotha, abanye umuntu ahambe engcolile kukhanga hhayi uyazila. Kodwa singabala kuTestamente elitsha sibona uJesu esixwayisa ukuthi loku uzile uzincutha ukudla akumelanga umakhelwane wakho abekwazi, kumele ukwenze kwaziwe nguwe laye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi sasinanzelela ukuthi abafundi bakaJesu sabafica kulesi gaba lapho abaficakala khona bezama ukukhipha imoya emize sehluleka. UJesu wasesithi kibo, le imoya enje iphuma ngokuzila ukudla langomthandazo. Abaningi bababuza ukuthi manje kufunakala amalanga amangaki ukuze umuntu azincuthe ukudla, njalo uzincutha njani? Singakhangela uDaniel, simbona ezincutha ukudla esidla izithelo kuphela, eziphilela ngezithelo, engadli inyama, engadli lokho okunye. Kungaba ngenye indlela uzincutha ngakho ukudla. Ikanti abanye bajale ukuthatha amalanga amathathu umuntu ezincutha ukudla, ikanti abanye njalo bayathatha amalanga alithumi lambili. Kuba nobufakazi obuningi ukuthi uNkulunkulu uyakusiza-ke ngenza njalo. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi loko abafundisi belithandazela emabandleni, lobusiya komunye umuntu akuthandazele, kodwa kuqakathekile ukuthi la ufunda ukuzincutha ukudla uzithandazele ukwenzela ukuthi umumo wakho ujinje.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga. Funa ukuthandazela abagulayo, labafuna ukukhuthazeka emoyeni, labafuna ukuthatha isinqumo sokuthi umuntu ethi ngizathatha isikhathi ngiyezithandazela. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abagulayo, abasezibhedlela, sithandazela abaphakathi kobuhlungu emzimbeni, sithandazela njalo abazizwa behlukuzekile, bedangalile. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba uNkulunkulu bakhuthaze, ubavuselele, ubaphilise, ubasilise. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nabalaleli, sibongile ukusilalela.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the Big Animal egqiba uhlelo lwethu lanamhlanje ngengoma emnandi uthi yena uNkulunkulu wami. Ayike singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project igqwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela ngaphambilini kokhetho. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo unguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.